isimo sibudayi kakhulu ngoba sinanzelela ukuthi indlela intengo zempahla ezikhwela ngayo emavinkilini awuhambelani ngeholo kumbe ngithi nenzuzo abantu abayitholayo bengabe ngabasebenzayo kumbe abazisebenzayo. Ingakho-ke nxa intengo yempahla ikhwela kukanti abantu bevele bengelamali ezandleni zakho kwenza isimo sibe sibi kakhulu. Sikhangele kakhulu endaweni ezinjengemakhaya lapho abathembele khona kakhulu ebantwini abasemadolobheni ababambabamba lapha lalaphana ngenxa bevele bengelalutho abantu abasemadolobheni kuba nzima ukuthi bazinakekele bona bephinde njalo banakekele abantu abasemakhaya, kungabe kungabadala, kungabe kuzimbili zabo ezisemakhaya, kungabe kuzintandane. Kwenza njalo futhi kulimaze esingathi i-access to ama-social services, kungaba yimfundo, kungaba ngezempilakahle, ngoba nxa uvele ungelamali ngokwentengo yokudula kwentengo ezitolo angeke wenelise ukuthi uhambise abantwana esikolo, angeke wenelise ukuthi uthenge imithi ezibhedlela. Kunzima kakhulu isimo sisebangeni elibi okumangalisayo.
Nxa ungasipha umzekeliso kumbe imizekeliso nje yezinto ezimbalwa ezimqoka ukuthi zibiza malini?
Sina sikhangela izinto ezinjengabo mpuphu kuya ngokuthi ungaphi. Asikhangele ukuthi emakhaya lapho abathembele khona ukuthi bazakuyathenga impuphu kuma-growth point. Nxa se abantu sebeyiwoda kuma-growth point asithi enjengelupane esenta kumbe enkaya esenta etholotho esenta sebeyisa emakhaya a-about 90-100 kilometers ufumana ukuthi abantu basuke bayikhweze ngokusekhulwini singathi 100% ukuthi nxa iwode nge-$5 or $6 ingathi ithengiswa nge-$12. Kukanti nabantu labana base bekhangela ukuthi indleko zokuhamba zisiyathenga impuphu endaweni eyiwumango ezilwa 100 kilometers kugcina sokudula kunokuthi bazoyithenga ebantwini ababalandayo kodwa sebekhweze ngokusekhulwini. So impuphu singatho ukuthi yeyinye nezinye zempahla esezikhwelile, into enjengabothukela lakho kuyakhwela kunzima kakhulu.